Ya ngivumelana naye into embi kakhulu ikungahloniphi intando yabantu ikungahloniphi ukusebenza komthetho ikungahloniphi lokho esithi democracy uzakhumbula ukuthi lobu vela kuliphi iqembu elezombusazwe eZimbabwe yakwazi ukuthi MDC yaba le Congress lapha kethwa khona iHigh Court isinqume kabili ukuthi nguye inkokheli efaneleyo kanti okwesibili iSADC yaphuma lesinqumo sokuthi hayi nguye vele ofanele abe yi-principal so ivoti labantu lamenza kwaba ngu-principal iCourt kabili simenze u-principal iSADC simenze u-principal so ukwala kwalaba babili ukuthi abe lesikhundla sona leso asiphiwe ngabantu kakuncedisi umuntu ongathokoza ngumgabe okungumangalisayo ukuthi ubaba uTswangirai kanti lahleka ngapha entweni elula kangaka
Ubabuzuma kanye lesadaki ubona ubabona beluphatha njani udaba lokancube lona
indlela isadaki ifanele ithi kasiza ukuhlangana lani uma uncube engekho asiza ukuhlangana lani uma nihamba lo mtambara asiza ukuncedisa eZimbabwe uma ngabe ningahloniphi lokho okhunye isadaki ngibona sengathi abantu bangena kulapho umgaba afuna khona ukuthi kungahlonishwa umthetho kungahlonishwa intando yabantu kungahlonishwa lokho ongahambisani lakho wena ukuthi uWilson Ncube abe nguprincipal ukuthi abe yinkokheli yeMDC isinqumo sabantu beZimbabwe amavoters eZimbabwe akulani labanye abamanye amaphathi kumele bakwamukele kunjalo lesadiki ifanisho kanjalo ngicabanga ukuthi nje into elula leyo ayidinga ukuthi uvela kuyiphi iphathi ngoba nginje ngiwumuntu olwela amalungelo abantu empilweni yami kangikucabanga ukuthi nxa ngabe abezanu PF bephume lesinqumo sokukhetha abamfakileyo ngiyamhlonipha yena lowo ngithi mina nguye upresident wezanu PF ngoku MDCT ngokunjalo ngokuzapho ngokunjalo akufuni ukuthi uqale ube kwenye iphathi ukuze uvumelane layo uyavumelana nezinqumo ezihambisana ledemocracy lamalungelo abantu ukuthi zithini lesada kumele yenze kanjalo lama principal wona la amanye akhona enze kanjalo asenze nje kuphela intando yabantu lomthetho eZimbabwe.